Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 18 kuMpandula 2024 ngosithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa HIV laboratory.
Ummeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa imitshina okuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozawenza abalezimoto abengenelisi ukuthenga ama-license kanye ne-insurance bengakathengi icengce lokulalela umsakazo we-ZBC. Iziphathamandla zakwele-South Africa zikhuza abantu bokuza kumele bephume bephele kulelo lizwe. Sonke lezindaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ummeli weMelika kweleZimbabwe unkosikazi Pamela Mary Tremont wethekelele isibhedlela sempilo kobulawayo lapho abone imitshina emitsha eyathengwa lilizwe lakhe isebenza ngemfanelo. Imitshina leyo hlonzi oluphezulu ngeyokuhlola igciwane le-HIV leminye imikhuhlane. Asizweni okunengi kuvela kwintatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Unkosikazi Themo ubonge kakhulu isibhedlela sempilo ngokusebenzisa kuhle imitshina eyafakwa e-HIV laboratory sithi ukuhlola kwayo igazi sokuhlonitshwa umhlaba wonke.
Siyaziqhenya ukuthi eZimbabwe impumelo yokuhlola igazi isisibanga esiphezulu esivunyelwa njalo sisebenzisa umhlaba wonke. SAISO 15189 njalo bahlola igazi ezingeni esiphezulu kubantu abahlala kuhlawo. Siyabonga abasebenza kulesibhedlela lanxa behlangana nobunzima ekusebenzeni nabo.
Umphathi wesibhedlela sempilo uDr Natasia Zwangwa uthe sokulesikhathi eMelika lincedisa leZimbabwe kwezempilakahle.
Esikuhambo lwabo kwesikhathi eside kunhlelo ze-HIV lemalaria ngezinye zezinto eleZimbabwe eliziqhenya ngalo lisebenza le-MLM.
Ingcitshi ebona ngemitshina ehlola igciwane lemikhuhlane etshiyeneyo ebizwa ngokuthi i-Laboratory Systems Improvement Specialist unkosikazi Khanyiswe Sibindi ubonga kwenzelwe isibhedlela lesi ngelemelika.
Support esiyiphiwe e-America, number one, yikuthi we have got state of the art equipment and basincedisile kakhulu empilo HIV laboratory. Our lab is now accredited to ISO 15189 of 2022. Lokho kutho ukuthi singatesta lapha.
Omkhulu wesibhedlela sempilo kuhlangothi lokuhlola igazi umnumzana John Chitumbura laye ujabule kakhulu ngemitshina le esisenza kube lula ukuhlola igazi.
Imitshina leyi sayidonethelwa le-CDC in conjunction with Ministry of Health. Sesithatha amalanga angu-7 kuphela ukuthi ama-results akhe aphume. Ndaba imitshina yethu kathesi yenza amatesi ange 1225 laphana sasenza 250 kathesi sokuyehlile ngenxa yokuthi imitshina yethu.
Unkosikazi Tremont uphinde wathothoza labo abenza udlame ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni lakhe ulandele okwenziwe ngabantu ababili abazame ukubulala owayengumongameli umnumzana Donald Trump ozancintisana unkosikazi Kamala Harris kukhetho ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka.
Bengike ngakhuluma lomongameli uMnangagwa ngesehlakalo sokuqala sokuzama ukubulala uTrump. Siyathothoza udlame kwezombusazwe loba kungathi komhlaba, eMelika kumbe eZimbabwe, loba ngubani oncintisana. ezisebenzayo. Ukhetho lomongameli uBiden uyaxhothoza abazama ukubulala ophikisana naye. Yikho nje sifake imali kwabalonda inkokheli abesupresive.
Unkosikazi Tremont uqalise uhambo lwakhe lokwethelela isigaba seMatheleland namhla empilo hospital kwezinye indawo koBulawayo ebona inhlelo ezisekelwa lilizwe lakhe. Uphetha uhambo lwakhe ngolwesihlanu ematopo yimele studio 7 ngoBulawayo igama lami Jesus Banda.
Silokhe sikudaba olufanayo. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe unkosikazi Pamela Tremont, lo meya wedolobho lakoBulawayo umnumzana David Coulthard bacubungula ukuthi amazwe omhlaba angaphathisa njani lelo dolobho ekulisaneni lobunzima obubangelwa ukuguquka komkhathi. Isigodlo seMelika silobe enkundleni yebulenjini AX ukuthi unkosikazi Tremont uyasekela imizamo kamnumzana Coulthard yokuthi kube lamanzi eneleyo awokusebenzisa koBulawayo. Ngakwelinye icele abaphatheka kuhlelo lwenhlanganiso ye-Word Skills Foundation imanyene lesigodlo seNetherlands, eZimbabwe, iZambia, Malawi, NAST, Greenhouse Trust leCouncil yakoBulawayo bathe gwaqa kulelo dolobho kusukela ngeviki edluleyo kusiya kwezayo bedinga amaqhinga okuqeda uhlupho lokusilela kwamanzi. Kusenjalo iCouncil yakoBulawayo ithe yaqhubeka ngokuxoxisana lohulumende ukuthi amemezele lele dolobho njengendawo edinga amanzi okwesiphangiphangi, i-water disaster area. Umphathintambo kahulumende umnumzana Ziyambi Ziyambi usanda ukutshela idale lephalamende ukuthi ukusilela kwamanzi koBulawayo kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukungaqhutshwa kuhle kwenhlelo zalelo dolobho. Asizweni ukuthi umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthini ngalolu daba.
Uhulumende uyathembisa ukuthi uzasincedisa ngemali esayicelayo, kodwa ke uthi wesinika ke ngokutholakala kwayo. Uthembisa ukuthi nxa konke kubambeke kahle kuyona le viki kumbe iviki ezayo singathola i-$1.5 million ezaphathisa kulezinhlelo. Kanti uhlelo lwe-glass block sokulindelwe ukuthi uhulumende kube nguye otshela umphakathi ukuthi solusemthethweni sokungaqalisa ukuthi kusetshenzwe, ngoba phela luphakathi kwekhampani ye-JR Goddard kunye lekhampani yezinwa ekhangele ngezamanzi. Kanti idolobho lakoBulawayo okwalo yikuvuma ukuthi lizathenga lawo manzi nxa esetholakala. Kanti-ke ukuthi idolobho limenyezele ukuthi indawo engela manzi-ke uhulumende wala wathi yena usememezele ilizwe lonke ukuthi-ke i-disaster ilizwe lonke hathi iBulawayo kuphela. Kodwa-ke thina nje idolobho besifisa ukuthi kuthiwe idolobho lakoBulawayo indawo-ke engela manzi kwenzela ukuthi sithole uncedo-ke kuye uhulumende lezinye inhlanganiso ezizimele elizweni lezaphandle kwelizwe. Ukungamenyezelwa-ke idolobho lakoBulawayo njengendawo engelamanzi-ke kusizwisa ubuhlungu, ngoba soze sithole usekelo ngendlela besingathola ngayo ngabe kumenyezelwa ukuthi idolobho lakoBulawayo is a water shortage area. Into besiyifuna ukuthi uhulumende ayenze, kodwa lokho esikhulumisana laye ukuthi kayimenyezelwe eBulawayo ime yodwa, ngoba uhlupho lwamanzi koBulawayo kutshiyene lakwezinye indawo okuhlanganiselwa Harare. Kwezinye indawo amanzi ayabekhona behlutshwa ukuthi bayahlanze bayafaka ezimpompini angene ezindlini zabahlali. Ikanti koBulawayo kuvele amanzi kawakho esingathi irota vele kasilayo, kodwa-ke imithi yokuhlanza amanzi konke kukhona, le infrastructure yonke kukhona kulungile, kodwa okungekhoyo ngamanzi.
Njengoba uhulumende wenqaba lokhu kokwe-water disaster area seliguqule njani indlela elixoxisana laye ngalolu daba okungaletha umthelela ongcono?
Ukukhulumisana lohulumende kakusonto elanga elilodwa, uhlala ukukhulunyiswana. Ikakhulu thina njenge-local authority silo minister of local government u-honorable uDaniel Garwe kwezamanzi kulo masuka yibo esikhulumisana labo esikhathi sonke. Kanti silo minister of provincial affairs and devolution koBulawayo umama u-honorable Judith Ncube yibo abantu esikhulumisana labo. Yibo kambe uZiyambi Ziyambi wazwakala ekhuluma okhulumayo, kodwa-ke thina kule ndlela esikhulumisana layo ngohulumende ikakhulu ngominister wethu we-local government la ngominister wezamanzi.
Lo ngumnumzana Edwin Dlovu, umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelink efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere uthi sokulungiswa umthetho ozakwenza ukuba abalezimongenelisi ukuthenga amalayisensi lezimota kanye le-insurance bengakathengi icengce lokulalela umsakazo we-ZBC. Umnumzana Muswere owethule lokhu lamhla eHarare uthe idale lekhabhinethi livumelene ukuba kubunjwe umthetho we-Broadcasting Services Amendment Bill ozaphanyekwa idale lephalamende ngesiphangiphange. Uthe ibhili le ingavunyelwana idale leli izahanjiswa kumongameli Emmerson Mnangagwa ozayisayina ukuba ibe ngumthetho welizwe. Baningi abalezimota abakhonona ngodaba lolu besithi iningi labo kalilaleli umsakazo we-ZBC. Izakhamizi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe zithi zicela ukuthi uhulumende aqhelise uhlelo lwakhe lokuphathisa abafuyi ngokudla kwenkomo ole-Presidential Stockfeed Program ngoba izifuyo zabo sezisifa buthumuthumu ngenxa yendlala. Namhla iziphathamandla zikahulumente zabele abafuyi ukudla lokho esigabeni seGungwe eGwanda South. Abantu abaningi bathi uhlelo lolu alungabafinyeleli njalo bathi uhulumente kumele aphangise ukuze benelise ukuhlenga izifuyo zabo eziseleyo ngoba eziningi sezifile. Esigabeni seMathebeleland South uhulumende uthi kufe inkomo ezizinkulungwane ezintathu ezilengxenye i-3500 ngendlala kunyanga ezine ezedluleyo. Uthi njalo kusiyaphela umnyaka elizweni lonke kulakho ukufa inkomo ezedlula izigidi ezimbili 2.3 million. Untungameli inkomo yeStudio 7 uxoxele sakhamuzi seAvoca umnumzana Sifanjani Bebe ngalolu daba.
Idamu esesilithembile asikhuluma ngokoma kumhlaba sesilidamu eli-1 i-swing irrigation edamu namanye amaningi setshile vele and idamu leli selibambe izigaba eziningi kakhulu engakaze vele zinathe khona lapho lezinkomo zangikhona ngalesi sikhathi sezifika lapho azikaze zanatha kuleli damu ezinkomo ezifikayo lo nyaka. Izifuyo ezingani azikatholi dubo olunzima kakhulu zimbuzi. Amadonki asesifa, inkomo kangikhulumi ngazo. Njalo ole nkomo kathesi ongafidiyo, hayi kangikhulu ukuthi ungabe khona ongafidiyo ule nkomo kathesi. It's either awula nkomo kumbe ule nkomo uyafida. Yikho esibhekana lakho lapha esigabeni sakithi enisiza. Anxa ungafidi vele awusela nkomo kathesi. Nxa ungaza kuthengela inkomo ukudla esitolo, akulo sele nkomo kathesi, seziphelile. Ngiqinisa ngalicho malana ngesituation yezifuyo esigabeni sakugodlwana. Akumanga kuhle, kubi kakhulu. Siyathemba mhlawumbe ukuthi izulu ngaphangisa ukuna lo mumo uphose nje usiyenge xa sikukhangile. Ongangukuthi amathemba ayaphakama, kodwa-ke hhayi umumo esibhekane lawo njengezakhamizi, njengabafuyi bezinkomo, hhayi uyasesabisa, uyasesabisa, uyasilimaza, uyasibulala.
Ezakho inkomo zikhona yini esezifile kanye lezabomakhelwane?
Ziningi kakhulu inkomo esezifile mntakababa, ziningi kakhulu ukuthi inamba engeke ngicabangele ukuthi ngaba ingakho. Kodwa-ke ngilethemba lokuthi ngomuzi ngabe sesihambile esifika 4 or 5 ngomuzi mhlawumbe ukudlula. So kushiya ukuthi nje uyabule inkomo ezingaki. Inkomo ziyafa lokungafithi vele, inkomo ziyafa ngalesi sikhathi ngoba egangeni akula lutho, totally nothing, akula lutho egangeni ukuthi ungathi uyayivulela iye kudla ukuthi izadobhani, akula lutho.
Lo umnumzana Sifanjani Pepe isakhamuzi se-Avoca eFilaphusi ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Yesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Cameroon lifuna ukuvulela amanzi emadamu agcweleyo okulakho ukubulalisa abantu abaningi kwele Nigeria. Imifula ixhumela amadamu amaningi kwele Cameroon ithela kweminye ekwele Nigeria okuhlala khona abantu abaningi. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo ohlangothi lwemelika olubona ngobudlelwano lamanye amazwe ole State Department, ukwele Gibhithe lapho axoxisana labazama ukuba kube lokukhumisana umlotha phakathi kwele Israel leHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ise-Washington. Owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris sebekhankasa ngamandla phose elizweni lonke belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sokusele insuku ezifika phose amachumi amahlanu i-49 ukuba kuqhutshwe ukhetho lolu. Okwamanje inkampani yezimbalwa siqhuba uphenyo lokhetho lolu oluveza ukuba unkosikazi Harris ukhokhela umnumzana Trump elizweni lonke loba bephose bebe ngutshikilobhanqa ezabelweni ezivame ukuba lamavoti aqakathekileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe njalo olandela ezombusazwe ekwele Melika.
Siyabona intsha layo isijoyinile labesifazana. Ama-polls akhombisa ukuthi hayi usephambili kuma-polls amaningi phambi kukaDonald Trump. So ukhetho lolu oluzayo so far lutshengisa uKamala Harris engathi uyakhokhela.
Ye, kodwa abantu bayathi ukuthi nxa likhangela khonokho kuthiwa ngama-polls kwesithatha awuhambi kuhle. Siyakhumbula ngesikhathi sikaHillary Clinton kwakukhanyazani uTrump uzanqotshwa okunye okumangalisayo, kodwa konoba abantu babenesabi yini ukuthi uyabuya ngesivuvu.
Ye, ama-polls siyazi ukuthi sometimes ale bias also, ngoba kuyadepend ukuthi ama-polls akhona uwathethe kuphi. Because obviously ungahambe uyothatha i-poll amongst ama-democrats, obviously ama-results akhona azolina towards that. But I think most polling companies bayazama ukuthi babe very scientific ngendlela abathatha ngawo ama-polls. Ngakho ngiyavumelana la ukuthi ama-polls sometimes awathembekali ngoba sakubona ngo-2016. Kodwa engikubonayo mahluko ukhona kakhulu. 2016 uTrump abantu kade bengamazi. The only thing kade beyazi ngoTrump ukuthi nguye owayengwe-apprentice and bemazi ngusomabhizinis. Abantu babefuna utshintsho, bacabanga ukuthi mhlawumbe singafaka umuntu usomabhizinis ukuthi abuse izinto zingahamba kahle. So thina yikho esikukhangelelayo ukuthi ama-Americans azosebenzisa ingqondo ukudlula ukusebenzisa inhliziyo zabo ukuthi baseve i-democracy, ngoba really i-democracy right now isenkingeni ma ukuthi umuntu ofana loTrump engabuyela e-White House.
Lo ngumnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esilandela izombusazo weMelika obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule imbono ehlukeneyo ngemva kwenkulumo kamphathintambo ogatsha lwezemidlalo umnumzana Gayton Mackenzie lo wayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki. Le nkosi yakwaZulu umisiZulu zwelithini bona abathi akulunganga ukuvimba abakwamanye amazwe ukuza elizweni leli ngoba banikela konke ababelakho kunkululeko yeSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg khonale kwele South Africa.
Ekhuluma ekusungulweni kwenhlelo zenyanga kampandula njengenyanga yamagugu lamasiko, uMackenzie owaziwa kakhulu ngenkulumo yokuthi abahambe ebhekiswe kwabokuza kwele South Africa Uthe awulunganga umkhuba ukuvimba abakwamanye amazwe ukuthi beze kwele South Africa ngoba bancedisa kakhulu kunkululeko yelizwe.
Zambia, Zimbabwe, Russia, Angola, Nigeria.
IZambia, iZimbabwe, iRussia, Angola leNigeria wonke lamazwe agcina abantu bethu ababebalekela impi. Amanye amabutho alamazwe abulawa inxa yokwemukela abalweli benkululeko beSouth Africa. Le yinto ongafuzanga siyikhohlwe.
Men died in the process of opening the doors for our soldiers.
Inkulumo yakhe le iza sikhathi sinye lesanda kukhulunywa uMbeki yena othi uphikisana kakhulu lezalwane zakwele South Africa lezinye inkokheli ezithi ubunzima bezomnotho elizweni bubangelwa ikugcwala kwabantu bokuza abathatha imisebenzi.
And you never ever convince me that the economy is in crisis because of foreigners.
Angingeke ngikuvume ukuthi ukuntengantenga komnotho wethu lokusilela kwemisebenzi kubangelwa ngabantu bokuza ngoba lokhu akusilo qiniso kubangelwa ngesingakwenzanga kuhle thina
crisis resulting among other things in unemployment.
Inkosi yakwaZulu layo umisiZulu kaZwelithini usanda kwethula inkulumo efanayo egqugquzela ukuphela komkhuba okucwasana ngokuzwe.
Sibaningi sikufisa ukuba sihlangane sibe munye singabalahla belungu mabefuna ukuba amaZulu kulungile abeze nawo sandi sizwe namandiya ngokunjalo ngoba nibona nje lamakhosi inkosi yaseUganda nezinye izizwe ngokunjalo bayamthanda uZulu bafisa ukuthi bebe munye kanye nathi.
Inkulumo zalezi nkokheli ezethulwa ngesikhathi sekukhuphuke kakhulu ukuzingelwa kwabangela amaphepha kwele South Africa bebanjwa bebuyiselwa kubo zemukelwe ngendlela esijeneyo izizalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yePhoenix Foundation of Zimbabwe uMnumzana Dumisani Leya uthi inkulumo kaMakhenzi impica abadala.
Into aseyiyenzile ivele isidale umonakalo omkhulu kakhulu kokuthi angeke kusatshintsha engqondweni zabanye abantu lokho avela ukukhuluma ekuqaleni sokwayenza abantu babe lengqondo yokuthi abantu bangaphandle abahambe olephepha noma ngelaphepha.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lance Mlilo laye uthi linkulumo ayitsho lutho endlebeni zalabo abafundiswa ukuthi abokuza abafuneki kwele South Africa.
Okusimangazayo lo muntu huye uminista oweza neslogan esithi abahambe esitsho phela bona bokufika. Pho ngibona ngathi sekufake ukudideka kakhulu ukuthi ngabe le nkulumo iqonde ukuthini.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Jonathan Mbezi yena uthi liqiniso elingavikekiyo leli elikhulunywa uMbeki ngoba ukudlalisa imali kubothwa abantu bokuza akukaze kusebenze.
Bake bakuyenza Steve Tshwete some years ago. Bake babuyeza obuthelezi some years ago. But there is nothing. The only thing engayenzeka ukuthi kusebenziswane lapha eAfrica is to legalize abantu lapha eSouth Africa. Babe legal, bethole incwadi zonke ezikhona.
Isizalwane sakwele South Africa uMnumzana Someleze Sigudu uthi vele akulunganga ukucwasa ngobuzwe. Kodwa okufunekayo ngokushiwo yilezi inkokheli ukuthi abokuza abeza kwele South Africa bangene ngokusemthethweni hatshi ngudlu. Abasike bebunda bathi amazwi kaMakhenzi la aqonde nta ngoba njengomphathintambo kahulumende akasenelisi ukwethula amazwi enzondo ngoba sekule migoqo emphoqela ukuthi akhethe amagama. Ngoba konke akukhulumayo usekhuluma emele uhulumende hatshi ibandla lakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Lamhlanje kusigaba sabadabuka eZimbabwe yabahlala kwamanye amazwe sixoxa loNkosikazi Sifiso Ndlovu, Akvetoroka, umongikazi owasebenza kwele Bilitane okweminyaka engamachumi amabili lane 24 wasephindela ekhaya lapho asefuya khona imbuzi. Uxoxa lo Gibbs Dube with Studio 7.
Asiyonto eyodwa eyangenza ngafisa ukubuyela ekhaya. Okunye okwangenza ngafisa ukubuyela ekhaya ukuthi ngangifuna ukuthi abantu bami bakhulele ekhaya, bakhule bekwazi amasiko ethu njengabantu bathola imfundo yekhaya ngoba imfundo yangapha ngangabe angiyizwisisi kuhle. Abadala labo basebekhulile. Umama wayesedlule ngasembona ukuthi abantu bami bakhula bengazi ugogo lokhulu. Kodwa singawukhule sesakhona kungcono. Ubaba wayesegula kodwa sasesihamba ukuthi abantwana laba bathola ithuba lokuthi bakhule besazi ukhulu.
Ye, wasufika khona ngalo waqala ukulima. Akusitela ngamabishana.
Indlela engahamba ngayo yokuthi ngangixoxa nabangani lezihlobo ngibuza ukuthi akambe umuntu engaphila njani lapha. Ikakhulu endabeni zokulima. Hayi, abaningi bathi hayi yenza inkukhu, fuya inkukhu, ama-broiler. Ama-broiler amahle ngoba every 6 weeks uyahambisa abathwa suthole imali yakho, every 6 weeks suthole imali yakho. Ah, ngabona ukuthi hayi lelo licebo elihle sibili, nxa ngithole imali every 6 weeks, hayi mbona ngani iplani sibili engingayenza. Ngathola enye inkampani abenza ama-outgrowers, maningi vele amakhampani akhona. Ngaxoxisana labo bathi bona hayi nxa uzifuyile kuhle inkukhu ekupheleni kwamaviki wona lawo angu-6 iinkukhu zakho ungazenzeki kuhle ungakhangelela ukuthola idola ngenkukhu oyabe uyibisile ngapha kithi. Hayi, ngase ngibhajetha kuhle ngasembona ukuthi ngingenza inkukhu ezingu-10,000 ngingafuya 10,000 kusho ukuthi ekupheleni we-6 weeks ngizathola i-10,000 angaza-ke ngihole imali engange-10,000 empilweni yami.
Wayithola yini i-10,000 yonke le?
Hayi, angiyithola ngathola i-$58
yindawo
engakunazelayo ukuthi ngangena entweni engingayaziyo. NganginguNesi mina ukugcina inkukhu ngangakwazi, ngangavele ngaza ngigcina inkukhu empilweni yami. Ngase ngisukela inkukhu ezingu-10,000 ngicabanga ukuthi ngingazifuya. Into eyaphambanisa konke. Baningi abantu abafuya inkukhu and benza kuhle, benza imali. Kodwa mina ngangena ngingelalo ulwazi. Yikho okwaphambanisa i-project. Nxa sengikhangela khathesi sengingufama o-experience sengikwazi ukuthi izinto zihamba njani. Sengafunda khathesi ukuthi nxa ufuna ukungena ehlelweni ikakhulu i-farming kumele uhambe esikolo, ayikhona isikolo i-classroom, ukukhuluma la ma-farmers enza khonokho ofuna ukukwenza, ubavakatshele utshone labo uqeda insuku, ayikhona ukufika nje kuphela yangayanga usubona ingani uyakwazi. So kimi kwaba yisifundo esikhulu kakhulu. Yikho kathesi sengisenza imbuzi, ngiyancineka kakhulu ukunceda abanye abafuna ukungena ehlelweni lembuzi ukuthi mbafundise mbatshele iqiniso lokuthi vele kahle kahle kuphathwa njani, luphathwa njani uhlelo lokufuya imbuzi.
Ehhe, khonapho-ke embuzini kuyahamba yini nxa umuntu efuya imbuzi?
Kuyahamba nxa umuntu efuya imbuzi. Kodwa engifisa ukukuqonqosela abalaleli ukuthi uhlelo lolu lufuna isnake.
Lo ngonkosikazi Sifiso Ndlovu akubetoroka obexoxa alo Gibbs Dube we-Studio 7 esebhilithane okwamanje osefuya imbuzi esigabeni se-Insiza. Landela uhlelo Live Talk lapho kwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokwenzakala kulowa mazwe. Bengakehlukani ngesikhangele ezinye zindaba ebezikhokhela. Umeli wesigodlo seMelika eZimbabwe inkosikazi Pamela Tremont uthakazelela indlela okusetshenziswa umtshina wokuhlola igciwane le-HIV esibhedlela sempilo. Uhulumende usebumba umthetho ozakwenza abalezimoto bengenelisi ukuthenga ama-license kanye le-insurance bengakathengi amacence awokulalela umsakazo we-ZBC. Hayi-ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.